sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola. Hola mogela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 21 kuNhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uta ingcekeza sisusa ezindlini sihambisa kuma treatment works ayesuwa.
Ikansili yakobulawayo isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisa imichina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Izihambi phakathi kweBotswana leZimbabwe sezamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokwehlisa ama roadblocks. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo esake sasetshenziswa yinkampani ethengisa izimota iToyota kobulawayo namuhla kwatsha izimota eziyisithupha ebezipakwe phandle. Isakhiwo lesi siduzane lesakhiwo sabacuphi iMagnet House esitaladeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo lo 11th Avenue. Iziphathamandla zikamunicipal zithi umlilo lo ungaba obangelwe imihambuma esihlala kusakhiwo lesi ngoba ibalekela amakhaza njalo etshona ibase umlilo. Phakathi kwesakhiwo lesi kubikwa bekungela lutho. Ababona ngokucitsha umlilo abe fire brigade benelise ukucima lumlilo benelisa ukuvimba ukulumatha kwezinye izakhiwo eziseduzane. Sixhume omunye wababone umlilo lo umnumzana Paul Masuku yena osebenza duzane lesakhiwo esithileyo lesi.
Kwazi ngubuilding next door ngazongizwa kulo mlilo bemtshela ukuthi hayi phuma uyokhipha imoto yakho lapho ekhona kuthize ebuilding sa kulo mlilo ngasengigijima ngayothatha imoto yami ngayikhipha ngayiphakela khatshana. Umlilo wasitshaya sibili, utshayele sibili kwauthi kusufuna ufike ku-next building but ngenxa yokuthi ama-building la yona i-building leyi thora zani le ethina efikiyo esikuyisitshana. So abesabrigade basebefika abo bafike ngi-good time sibili kungani bambi next door.
Benelisile na ukucitsha umlilo abe-fire brigade lapho?
Hayi benelisile ukucitsha but yona i-building yaleyo hayi anasitoyi ichile sibili, ichile kakhulu, hayi ichile sibili.
Bekulani phakathi kwali bhilidi Masuku?
Bengasela lutho because amagilazi angikhona ebesefile e-building yaleyo so yithi sibonda vele bezezingenda zihlala phakathi because i-building esilama-4 years vele ingenabantu phakathi esihlalele. I-building ethengiswayo kanyani abanikazi imali abazifunayo imali ezisezipheze kakhulu so bebengelandaba lokuthi akula bantu.
Ukhona yiphi kahle libhilidi? Kuthiwa ibhilidi ye-Toyota.
Ye yikho i-Toyota lapho yayikhona kwakutshelwa kwakuligaraje kwakutshelwa khona i-petrol kuthengiswa lezimali bengakasuki beseya ngaphetsheya. Yi-building yakhona.
Ukuthiwa ubangelwe yini kahle kahle lomlilo nxa bekhuluma be-fire brigade?
Umlilo ubangelwe isibhonda ezikade zihlala phakathi kwabana bezinayithi umlilo sokuthi zinezithi umlilo lokhu kona wasulumata wabamba yikho usokuqina siwalomanaka lona lo.
Izimota ezitshileyo zingaki zona?
Aba bazisevile izimota cause yami la yamadi ikona apo sombi lusu sutuma kana bana babe hambiza ngabe angabaza enye yankoni motelu nikazo bengekho bari khanya ama windi bayi dosi injinjado enye yati ngemase oda kuthe phakile kwapara bayi khanya le futhi windi bari banjana phakathi bayi chipa kona apo nyora amachi wape le mote yankoni bengekho juice
Umnumzana Paul Masuku isakhamuzi sakobulawayo esifike kusakhiwo esichileyo kuleli dolobho namuhla. Siloko sise dolobheni lakobulawayo ikhansili yaleli dolobho isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisa imichina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Uhlelo lolu lubiza izigidi ezingamachumi zamadola, kubika uNompumelelo Moyo.
Eminyakeni edluleyo ikhansili ibihlawula imali enenyi yokulahla amanzi angcolileyo ikakhulu lawo aphuma ezambuzini ngoba ezinye impompi ezithwala ingcekeza sezizindala. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosazana Nesisa Mpofu uveze lokhu kusehlakalo sokubonisa intatheli izindaba labohlangothi lwe-Environmental Management Authority esibangeni asebefike khona ngalumsebenzi.
Idolobho lakobulawayo lithole amandla ukuthi siboleke imali engange 10 million ukuthi sifeze uhlelo loku thutha ingcekeza sisusa ezindlini sihambisa kuma treatment works ayesuwa. Siyacebisa izakhamizi ukuthi zingalahleli izibi mihlenyana, njalo nxa sikhangela izambuzi singalahleli inhlabathi, amalembu, konke okuyenza isystem iblocke.
Umanjinela wekhansili umnumzana Cedric Masuku uthi ngaphandle kokulungisa imichina yokuhlamba amanzi angcolileyo lempompi ezithwala lamanzi zindala sebezikhupha befaka ezintsha, lo manje izulu eliningi elamayo libaphazamise ukufeza lomsebenzi masinya.
Laphe South Town and Lobenville si rehabilitate isuwa ya collapseayo, isuwa le ithatha amanzi la angcolileyo asema treatment works ethu asemguza ukuthiwa yeze will be treatment works. So iswale because it collapsed, siyakhipha amapipeline amadala sifaka amatsha ukuze sikwazi ukuthi sifikise amanzi la angcolileyo e-treatment works yethu.
Ngemva kokuyabona impompi ezilungiswayo e-Umguza, intatheli zindaba zidlule ziboniswa inqwaba yezibi ezilahlwa mahlayana izakhamizi zelokishi lemakhokhoba laloba ikhansili ibutha izibi maviki onke. Isakhamuzi semakhokhoba esibona ngokuhlanzeka umnumzana Raymond Gombeza uthe kuyabacasula ukuba abantu balahla izibi yonke indawo.
Ingcekeza leyi siningi kakhulu and sokubhowa kakhulu ukuthi anytime ungaphambanisa i-health yabantu. Abayibo abayo kwemthetho kumele bathathe icebo ukuthi umuntu wonke olahla ingcekeza kumele abotshwe.
Umqondisi we-EMA kobulawayo umnumzana Decent Ndlovu uthe lihle inyathelo elithethwe ikhansili noma nje edaniswa izakhamizi ezilahla izibi mahlayana.
Thina kuluhlelo esilwamukelayo kakhulu sikhangele SLB 3-2 rehabilitation, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi bakwenze ngokuphangisa ngoba ingcekeza leyo kumale ithole ukuthi ihlanzwe ngendlela eqondileyo ukuze iye kuwemvelo ingehlanziweyo kulokuthi ingcolise indawo yethu esiphila kiyo. Uyayangisa njalo kakhulu kusithelela inhloni, ikakhulu nxa ungumuntu wemakhokhoba usazi ukuthi indawo yakho ingcolile. Kumele abahlali bemakhokhoba bazwisise ukuthi lapha bakhona kumele kuhlanzeke, bangakhiphi ingcekeza ezindlini zabo befake emgwaqweni.
Impompi eziningi ezithwala ingcekeza kobulawayo zafakwa ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho abamhlophe esezizindala njalo sezidlekile, sekudingeka ukuba kufakwe ezintsha. Izifudlana ezinenyi kobulawayo zigijima amanzi engcekeza ngoba impompi ezinenyi sezabhoboka sezichitha amanzi engcekeza indawo yonke. Ngimele iStudio 7 yise umguza ngingunompumelelo moyo.
Uhulumende semanyanele nhlangothi zomanyano we-United Nations ekuphawuleni umkhankaso wokudinga imali yokuphathisa iziphepheli phansi kwesikhwama se-Interagency Refugee Appeal. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo esiqondiswe enhlanganisweni ezehlukeneyo ezisebenzisana loZulu siza eZimbabwe lisanda kumanyana lamazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa abadinga ukuphephela kwamanye amazwe. Olwe World Refugee Day lukamhla ka 20 Nhlangula minyaka yonke. EZimbabwe lithi sesedlula inkulungwane ezisithupha isiphepheli ezivalekela elizweni zivela eMozambique ezihlala kubo Chipinge, Nyanga lakwezinye izicindi esigabeni seManicaland. Umphathi ntambo emahofisini omsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa, umnumzana Clifford Cameron Sibanda nguye oze emele umsekeli kamongameli obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi owenzelwe eRainbow Towers eHarare.
Umkhosi lo ubuphathelane lokucela uncedo mayelana lalabo abayizihambi, ama-refugees abakhona bevelele endaweni ezitshiyeneyo abatholakala lapha eZimbabwe, ngoba iZimbabwe iyingxenye yenhlangano zamazwe abambeneyo awomhlaba le-Afrika, inhlangano yokubambana kwe-Afrika.
Usibande ethi kuthethwe lelinyathelo ukuze kunakekelwe iziphepheli esezisanda ikakhulu ezivalekela ukungahlaliseki okuseMozambique.
Besifisa ukuthi bayagcinakala eTongogara Camp ukwenzela ukuthi bathole izindawo zokuhlala lempahla ezihlanzekileyo njengeziphepheli ukuthi sibancede.
Umeli wenhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kweziphepheli enhlanganisweni e-United Nations High Commissioner for Refugees elizweni UNHCR Zimbabwe, umnumzana Robert Tibagwa, uncomele Zimbabwe ngokuqhubeka lisemukela abaza ukuzaphephela elizweni lokuzadinga indawo zokuhlala, ikakhulu ngalesi sikhathi kulokuqansa kwababalekela kuleli bevelela kwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk namhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zizevula amabhizimusi ekhaya. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ukhathazekile kakhulu ngenhlalakahle yabantu abavalelwe edolobheni le-Raqqa kwele-Syria ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS asebele minyaka emibili bengatholi kwelatshwa lokudla okwaneleyo. Amapolisa kwele Belgium adubule abulala undoda onakanelwa ukuthi ubelungiselela ukuthiya ibhomba lokuzibazela esitichini sesitimela esigodlweni salelo lizwe iBrussels. Kubikwa kungela muntu olimeleyo kulesi sehlakalo. Lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe sixoxa lomnumzana Nkosi kaNdlovu osehlale kwelePilitane okweminyaka eyi-92. UNdlovu odabuka eNkayi uphakathi kohlelo lokukhuthaza abanye bakhe abadabuka khona le eNkayi behlala eNgilandi ukuthi bathuthukise isigaba sabo.
ngihlala eWolverhampton. Wolverhampton iduze kweBirmingham.
Usule minyaka emingaki uhlala khona ngawo?
Ukuthi sengilabo labo 8 years or so. 10 years actually.
Sizwa kuthiwa lilohlelo eliluqoqayo lapha, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Uhlelo lolu mfowethu Chris ngolokuthi sizame njengabantu benkayi ukuthi sizenzele thina, ngoba isintu sithi ithendele lihle ngelikhala ligijima. Indawo yakithi liyana indawo ekhangelelwe phansi kakhulu, angazi ngasizathu bani. Uyabona ukuthi nxa ngikhula ngambona i-newspaper, nxa udobha i-newspaper mbe chronic, ubone kuphonga kuthiwa Nkayimen matters woman over piece of meat, Nkayimen does this, Nkayimen. Izinto ezingane zitshengisa ukungahlakaniphi zisenziwa. But ngasengicabanga ngo-April nje nalo mhla ka-11 ekuseni ngithi kunkosikazi, abantu abasenkayi bonke abalapha e-UK, nxa singabambana babona umbono lwane ngiwenza ezidulini, but singaconcentrate ezidulini, siwuthathe siwuse inkayi yonke, into le ingahamba. Uthi utshoni? Ngasengisithi no, ingadinga abantu benkayi lapha bezongu-5, ngithi labo bedinga abanye, bedinga abanye. And then bese sikhangela ukuthi thina sihlale phansi, sikhipheni izimali every month, silungiseni izibhedlela, siqale ngesibhedlela sethu inkayi general. Simeke sure ukuthi uyabona mfowethu Chris, umuntu kathi sengaqamuka kumbe ngenqola ehamba enkayi, uhanjiswa enyatha kula x-ray machine enkayi. Akula ngubo, kula bobhayi bomana benesina blanket, akula ngubo ezizwayo, akula mortuaries. Abazali bethu bangafa la enkayi, sithola sebencwatshiwe because engafa namuhla ekuseni ntambama kumele angcwatshwe, akula mortuary. Kumele silungiseni mortuary. A state of the art hospital, sidonethele imibheda ephakamayo nale esiyibona ezibhedlela zalapha emazweni. Hayi lokhana indawo zokubelethela omama, indawo zokumama besiyalindela kubeletha, suka lapho umnyaka olandelayo singena izikolo zonke, ama-secondary school, ama-primary, simeke sure ukuthi kulamabhuku awokubala lama-textbooks, lezi zinto zama-teachers zokubancedisa ukufunda. Singaqeda lapho umnyaka wesithathu sikhangeleni amadamu wona lana avalwa ichebe-chebe ngezileyi esasizisebenzisa lazo singakwazi sizinceda ngesikhathi lathi singelazinqola, abantu bagqibela amadamu ngezileyi. But kwakungasocala labo lalo, kwakuyisikhathi sakhona, siwagebheni abe lamanzi, sifaka izibhorane, inkomo zenkayi zingacubi. Kungabi lo mntwana wenkayi olekwashiyoka because kuswelakala ukuthi umntu alima imbhida, alima umumba, alima amakhabishi, athengisa azuza i-£5 ahambise umntana, i-$5 ahambise umntana akhe esikolo. Inkayi sifuna ukuthi nxa nge-5 years ngikhuluma, so kube yindawo okuthiwa kulamanzi, izikolo zilamabhuku, izibhedlela zile mithi, zile mbheda, zile zinguba, kula muntu othe gula abulawe ngumqando futhi.
Bona baningi okunganani abantu benkayi abahlala khona ngapho eBhilidani.
Ngokubona kwami mbona ngani singafika engxa yi-300, but asebe kugroupu kathesi singu-110. We are dwindling between 140 and 145. Abanye bathiya ngezizathu nje, abanye mhlawumbe babe bengawuboni, ngoba yonke into nxa ivele iqalisa iba labayibonayo labangayiboniyo, labanye abazayigada iphilim. So at the moment singu-143, but ngicabanga ukuthi nxa singatshelana sonke sazane singayibamba i-200 to 300, and nxa sikhipha ama-£20 every month Chris, kungathi wena abantu abangu-100 seyabangu-100 bakhipha ama-£20, kutho ukuthi every month siyabe sisenelisa ukuthi sikhiphe 2000. Is it 2000? Yeah, 2000 every month. Unjele ukuthi nxa sikhipha 2000 every month, £2000 by 12 months, how much is that?
Bakhona yini abangaveli enkayi kodwa belisekele?
Ngiyabonga lokho mfowethu Chris. Sithe khona as long as umuntu whether ngweZimbabwe kumbe ngwalapha England, as long as ezwisisa ukuthi ukusijoyina kwakhe uzosincedisa ukudevelop inkayi for now, for the next 5-10 years, asilandaba ukuthi uvela ngapi. Kulabakhwenyana benkayi, kulabomalukazana benkayi, kulabanye nje abafowethu abathanda inkayi, abanye bafundise inkayi, basebenze inkayi, abanye nje bayithanda inkayi. Asivaleli muntu, ezange umuntu ankhona ezabakwazi ukuthi nxa sijoyina asikhulumi politics, asikhulumi i-church, asikhulumi ama-jokes, i-business forums, sizokhuluma ngokwathi inkayi. Kungakhethelekile ukuthi ungena liphi ibandla lezokholo, ungena liphi ibandla lembangazwe, asikhulumi ngalokho, sikhuluma ngokuthuthukisa inkayi, full stop. Ezange umuntu ankhona ezwisisa khona lokho, anybody is free to join us.
Umnumzana Nkosi kaNdlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kweBhilidani njalo ungumhlabeleli. Izihambi phakathi kweBotswana leZimbabwe sezamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokwehlisa inani lemigoqo efakwa ngamapholisa emigwaqweni, ama-road blocks. Kuvika uMartin Ngwenya.
uhulumende weZimbabwe uthi uzakwehlisa inani lemigoqo yamapholisa emgwaqweni yama roadblocks kusale engamachumi amane kuphela elizweni. Lokhu kulandela ukukhonona okwenziwa isihambi ngitsho lezivakashi ezivela phandle kwelizwe bekhala ngokubambeka ngenxa yalama roadblocks, kukanti isikhathi eziningi amapholisa abikwa ekhala ngokufumbathiswa. Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweZimbabwe, umnumzana Ignatius Chombo, ubikwa etshele idale lephalamende ukuthi uhulumende wakhe uzakwehlisa inani lama roadblocks la. Isabelo sinye ngasinye sibika saba lama roadblocks amane, kodwa uChombo uthaza khuphuka ukhanyelwe umumo okufana lobugebengu. Inyathela lokwehlisa ama roadblocks ngabe kade lenziwa ngoba isikhambi zithwele amagabha avuzayo, kutsho umnumzana Dumisani Ncube eseGaborone.
Ya na ngizibuza ukuthi why bengareduce ngamanamba ama roadblocks la kususela kudala vele, cause ama roads weZimbabwe we now a nightmare vele uhamba kiwo indaba zama roadblocks la.
Kodwa uyazibuza uNcube uthi kuyenzakala na ukuthi amapholisa alingalinyeki angezelele njalo ama roadblocks la.
Sizabona nxa kuzaphumeleli kwinto khona ukhaza bekukhulumile, cause ama mapolisi besejele ukudla khonapho bezokuyilapha abadlela khona vele, so asazi nxa kuzaphumelela.
Amapholisa abonakala njengemigoqo evimba ukungena kwezivakashi ezizwe eziletha imali yakomanye amazwe, i-foreign currency.
Asoboni njengepolice service, we see them more like a police force, cause bona bakufuna emgwaqweni ukuthathela abantu izimali. Abaphathi kahle la ma-tourists la abisa imali elizweni ngoba babhizi kuma roadblocks kuma highway leading to ama tourist resorts bebathathela imali.
Kubikwa zonke izethekeli ezingena eZimbabwe, uma zibuzwa lugatsha olubona ngezethekeli olwe-tourism zikhonona ukuphathwa ngocuku ngamapholisa, njalo besithi ama roadblocks amapholisa amaningi kakhulu. Nyakenye iqula elasuka eBotswana lisiyadinga amathuba okuvula amabhizimusi eZimbabwe lakhonona kakhulu ngale mgoqo yamapholisa okugoqela ama roadblocks la. Lisithi lokhu kwachiya inhliziyo zabo zimnyama ngokubuyela njalo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Enkundleni yeWhatsApp sicelile balaleli ukuthi lisithumezele imibono yenu ngohlelo lukahulumende olokubambisana lenhlangothi ze-United Nations zokudinga usizo lwemali yokuphathisa iziphepheli. Nansi imibono ethunyelwe ngabanye benu. UBhekisipho uthi iZimbabwe ingasiza ngani yona isehluleka ukusiza abantu bayo. UVolta Moyo yena uthi umqondo muhle lo, kodwa luhulumende kalungise ukuqala ukuthi abantu bakhe bengabe iziphepheli. UPrince Ncube uthi uhlupho yikuthi asikho isinqumo uhulumende weZimbabwe angaphuma laso, ngakho siyiphelekezela abanye kuphela. Ulunga uthi singamaZimbabweans siyaludinga lolu sizo, sisekhaya kodwa uhulumende utshaya engathi kaboni ubunzima esibhekane nabo sisemazweni wonke kulomhlaba, kodwa sidinga ukuxashwa. UBusani yena uthi uhulumende weZimbabwe kumele alungise isimo somnotho, yikho okungasisiza noma okungasiza iZimbabwe. Yiyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo lamhlanje uqhubekela phambili esenza izimanga umgijimi uObey Makamo, yena oseleminyaka emine encintisa kumjaho we-marathon. Kubika uJoseph Njanji.
UObey Makamo ozelwe ngenyanga kamabasa ngomnyaka ka-2007 uqale ukuphatheka kumncintiswano yokugijima imango emide ngomnyaka ka-2014 lapho aphatheke khona kumncintiswano we-cross country championships owaqhutshelwa endaweni yenketa park keselokitshini leMpophoma. Lo mfanyana ofunda esikolo sesamathonga esendaweni yeHlekwini ugijima endawonye loyise uBrian owayelilunga leqembu leHarlem Athletics Club ebutsheni bakhe esahlala edolobheni leMutare, njalo kunguye onanzelele isiphiwo somntanakhe ngesikhathi lumfana emlandela nxa ezigijimela nje eqinisa umzimba.
gijima vele ngazolo nila. Ngangantendu kwa mbuku gijima nje. Mpoti inji. Vele ngakakrize. La ngakini mbuku mse mwetis. Ngole ase wentu kia amta na mbuku spinulis.
Ngenyanga kamabasa uope yupateke kumuntusano we PPC Matopos 33 Mila Ultra Marathon. O ngama kilomita ngama chumi ama lanu ilandatu. Banenye abasole ungena wake kumuntusano we city kumuntugumeza. Kota uyisega ope yu Brian utie na umtana keuza kubega ikichima ngoba ispiwa saki asipiwa umtali.
Angkwanisi kutingiti unga kichimi na imasi mbono kutipiwa saki. Bozo auzagebuye nzakati. So kwenza indu kwenza kare nebantu minyama seta kukunye wa it then that. But ema kiwe niba kichima wasipa nyani wazi ndesu ni wasipa nyani but kwenza raba yeti na wasipa nyani wandu minyama sisi hai hawezi usipi nyani kakula. Asi mcheni asipuwa ni urusafika nga. Singa asipufake ni kumkunu mkunu.
O Brian uti isifiso sake ngesokuba umntana wakhe athi angafikisa iminyaka elitshumi lesithupha kumbe elitshumi lesikhombisa ayephatheka kumncintiswano wodumo owe-Comrades Marathon elizweni leSouth Africa. Laye u-Obey uvumelana loyise ukuba ule kusasa enhle emdlalweni wokugijima. Ensukwini esanda kwedlula u-Obey loyise baphatheke kumncintiswano we-Old Mutual Nkulumane Fun Run lapho aphatheke khona kumjaho we-10 kilometers njalo uqede ngemva kwemizuzu engamachumi amathathu lanhlanu le mizuzwana engamachumi amahlanu 35 minutes and 50 seconds njalo unqobe kulumncintiswano u-Kenicius Nyamutsa utshaye intambo ngemva kwemizuzu engamachumi amabili lathoba mune munye ele mizuzwana engamachumi amathathu lanhlanu 29 minutes and 35 seconds. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sagithi sukumani niye enjelele ingoma emnandi siphiwa ngomhlabeleli womehlo kaZulu uthi yena kunomoya. Silogqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo kobulawayo kwatsha izimota eziyisithupha. Ikansili yakobulawayo isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisisa imitshina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukandu nabafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.